Nxa sithi ngiyakhangela mbonani izikhalazo zezinduna zibaluleke kakhulu. Kanti ke njalo futhi le ndaba yomhlabathi le imbonangani indaba ebaluleke kakhulu. Lale into eyenzakalayo eyokugebha igolide okungekho emthethweni yinto engalunganga. Kodwa engibonayo lapha ngokuthi khona yebo ye izinduna lazo zithethe ixesha leli ngoba kathi sikhumbula ukuthi sibhekane lama-elections. So nxa bengabeki izikhalazo zabo ngalesi sikhathi kusho ukuthi uhulumende kuzamfuqa ukuthi khona alungisise lezi zikhalazo zabo bona njengezinduna ngoba ekhangelela ukuthi engxenye laba bantu bangakwazi ukuthi bagqugquzele abantu ukuze abantu bavotele uhulumende okhona. Kanti ke into engekho kahle kakhulu ngezinduna ukuthi zilokhu ezikhuluma ngazo. Kanti ke kunezinto eziningi kakhulu ezibamba abantu ezenza ukuthi abantu bakithi izinduna zakithi bangazibheki, bangazikhangeli ngelihlo eliqondileyo. Izinduna kumele zikhangele abantu, zingakhangeli zona. Ngoba kathesi zona zilamagezi, kathesi zona zilezi moda, kathesi zilakho konke, pho ke kusuka kube sokumangalisa ukuthi khona nxa lokhu bekhala besenza kanje bengakhaleli bantu, yikho kusuka kube le nkinga ke khona. Lo hulumende laye futhi angangela ukukunanzelela khonokho, uzala elokhe enikeza zona izinto zonke lezi abantu bengelalutho.
Singathi umhlangano lo uqakatheke okunganani.
Umhlangano wona ngawo awukho owubi ukuthi ube khona. Njalo nje futhi izinduna kumele ziwuthathe lo leli thuba elokuthi zitshele uhulumende iqiniso ukuthi abantu baphakathi nakodu. Ngiyakwazi ngiyakunanzelela futhi ukuthi khona yebo kathesi njengoba sesiye ekhethweni kungenzakala ukuthi khona zithiwe nezikudlayo ngoba kuthiwe lami ingunwayile emuva lawe nginwaya phambili. Ngoba kathesi lama opposition parties nazifuna izinduna loba lapho bani bazifuna izinduna ngoba izinduna yizo eziphakathi kwabantu. Wonke umuntu ofika esigabeni ufuna ukuthi akhulumisane le nduna ukuze abe lesi sisi.
Ungathi induna zeMathebeleland ziphathwa ngendlela efanayo yini leza kwezinye izigaba zelizwe? Njalo ubona ingani uMongameli Mnangagwa uzaluphatha yini udaba lwegugu round? Kukanti uthini ngalo lokuthi axoxisane ngezinduna ngalo?
Nxa ngibona mina mbonani kathesi izinduna zakithi ziphiwe konke okuphiwe izinduna ikakhulukazi zeMashonaland. Loba nje ngingakunazelela ukuthi khona izinduna zangapha ziyabe zingelalizwi elibalulekileyo kakhulu kunaleziyane zangale. Leziyane zangale vezihlezi zilelizwi engingayithi power. So ke ezakithi napha kusamele ukuthi khona zibe le power ukwenza ukuthi nxa zikhuluma zizwakale. Udaba lwegugu round uzaluphatha upresident nxa ehlangane lezi nduna ngoba bavele balohlelo lwabo bavele bephakathi nakwalo uhlelo lonolo lokuthi khona bangathiba njani izinhliziyo zabantu, abantu bakithi bangadela njani lokho kwabehlelayo. Angachiya bepolitiki ikakhulukazi labo ababekuzapha ukwenzela ukuthi khona ngoba indaba le idinga ukuthi kukhulunywe iqiniso lakho konke okwenzakalayo ukwenzela ukuthi khona abantu izilonda abalazo.